kuyasimangalisa ukuthi umama ukhuphe lo Monzola bavumelana ukuthi bona bazazithi MDC Alliance MDCT yikho wazi wabona ukhuphe labangani bakhe bangene eParliament besebenzisa khonokho okwakuvele kungcolile. Namhlanje thina sibona ngani umdali sephindisela izenzo ezimbi ezenziwa ngabantu abafuna ukukhuga abantu ngeze. Laye ubaba uMonzola akusukuza ntwala ezuza ipunishment ebantwini, abantu bazampanisha bazamhlanza ngoba izenzo zakhe laye kaziqondanga. Ubhidliza iMDC, iformer MDC Alliance, khathesi ECC, laye kuzambamba, yikho abadala besithi Papa Juba bazawucutha phambili. Konke lokhu okwenziwa nguMonzola lokhuphe abantu akubamangalisi ngoba bavela bangena ukuthungamela ibandla noma amabandla okungekho emthethweni. Yikho ke thina okwamanje sithi asingeni impi yomdeni ngoba ungangena kiyo lawo susuwothe umlilo wesela.
Alubana kungenzeka uMakhophe abuye kini esithi usefuna ukusebenza lana, usefuna ukungena kubandla lenu, lizamamukela yini?
Umama uKhuphe uma sehluphekile sefuna ukubuya kithi kusisi, sizakho kubona sechaphe ibridge khathesi singake saprofita ngoba thina sisebenza labantu. Sizakhuluma laye esetshengisile ukuthi ufuna ukubuya kithi, kodwa phela likwazi ukuthi ubaba uSangirai wasitshiyela ukuthi asenzeni isibaya esikhulu okuthiwa i-big tent. Ngalokho sizakhuluma laye labangani bakhe sebechaphe ibridge, ngitsho ukuthi uma sebesiqoqodele basitshela ukuthi sebefuna ukusebenza lozulu. Ngoba i-Citizen Coalition for Change ayisiyo yethu thina abathungameli, ithungamelwa ngozulu, yibo abanikazi bomhlangano okhulu lo othungamelwa ngubaba uChanisa. Ngimfisela inhlanhla enhle umama uMakhuphe engadabuki, kodwa sithi impi yomdeni kayingena.